OA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kuStudio 7 olwesihlanu mhlaka 10 kuNcwabakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni sethu lamhlanje. Umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa ukhweze udaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho lokamhlaka 30 kuNtulikazi emthethwandaba weConstitutional Court eHarare. Isiphathamandla somanyano we-MDC Alliance engumkhokheli webandla le-PDP uMnumzana Tendai Biti utshela umthethwandaba ukuthi awula mandla okumthonisisa icala letheswayo ngoba kumele abe seZambia lapho abedinga khona ubuphepheli. Kuhlelo Woza Friday sileqembu elicula umdumo wesicathamiya ele uZambeze Arts likhokhelwa ngumculi olodumo uLucky Moyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokheli womanyano webandla wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa usekhweze udaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho lokamhlaka 30 kuNtulikazi emthethwandaba weConstitutional Court eHarare lapho uMongameli Emmerson Mnangagwa webandla leZANU PF abikwa enqobile yena isithi ulobufakazi obuveza ukuthi yena uMnumzana Chamisa nguye owanqobayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amagqwetha kaChamisa abe yisiphithiphithi ukugijimisana lesikhathi ukuze bangenise lezi ngwalo emthethwandaba ungakavali njengoba namhlanje bekulilanga lokugcina lokuthi baphikise limpumela. Igqwetha elikhokhela iqula lamagqwetha aphikisa isinqumo seZEC u-advocate Thabani Mpofu utshele umhlangano lentathe lezindaba ukuba njengoba sebekhweze lolu daba osekusele ukuthi umthethwandaba wahlulele. Uchathisa ngokuthi asebekwenzile lokhu kujoni ngokusemthethweni njengoba usuku lokugcotshwa kukaMnangagwa obikwe ngabezeki ukuthi unqobile kulolu khetho bese lubekiwe.
Hayi hayi kagcotshwa kagcotshwa hayi kagcotshwa kagcotshwa hola nje njalo. Sesifakile amaphepha ethu emthethwandaba edaleni sokathesi umuntu wonke ongurespondent uzozamela afake la amaphepha akhe. So kusho ukuthi udaba lolu soluzahlazululwa emthethwandaba.
UMnumzana Mpofu uveze njalo ukuba uselalawo bempisi ngoba impilo yakhe isengozini esethuselwa ngokuphela selokhu wavela egcekeni ukuba uzosebenza ukumela uChamisa emthethwandaba.
Bange kuse round lab uyaziba uyaziba bayahlanga kodwa hayi very as mina kangisabi umuntu kodwa bayangithusela bani kuba ngithusela.
Umpofu uthi abakudingayo ukuba umthethwandaba weConstitutional Court utsho ukuba ukhetho oluqhutshwe ngabe commission eZEC lunganazwa ngoba lungaqhutshwanga ngemfanelo njalo belobufakazi obusekela lokho. Uncedisana lamanye amagqwetha avele kwamanye amazwe umpofu abagoqela kwele South Africa lakwele Melika. Umthethwandaba weConstitutional Court kumele ube usunqumile phezu kwalolu daba phakathi kwensuku ezilitshumi lane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Silokho sikudaba lunye uMnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Abanye abakumabandla aphikisayo bathi umthethwandaba weConstitutional Court empumela yokhetho ilakho ukuba lokwenza labehluli abazakhetha ukuhluza lolu daba. Phansi kwesisekelo sombuso abehluli kumele babe yisikhombisa kumbe isifica munye munye. Owayekhokhela ugatsha lwezokhetho iZEC unkosikazi Rita Makarao ukhangelelwe ukuba ngomunye wabehluli. Kusenjalo ilunga ledale le-MDC Alliance uMnumzana Prince Dubeko Sfanda uxoxa lo Gande we Studio 7 ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yesekelo sombuso wethu siya khafisa ukuthi nxa umuntu enquntisa uba umongameli welizwe nxa elezikhalazo kumbe udliwe kumbe kajabuli ngendlela eza ngakho uyafanele ahambe edaleni le-constitutional court ayefaka amaphepha akhe. Okwenzakale lokho kuhambelana leyo yesekelo sombuso akula nkinga lapho mfowethu.
Kodwa-ke nxa wena ukubona kwakho bona ngani ubufakazi okuthiwa bukhona bungabenele yini ukuthi bungayenza ukuthi impumela imiswe?
Kule ndlela ezimbili esingakhani ngazo ubufakazi bakhona esingathi ngesithiwa kulo isedal okuhambelana nenombolo ngoba nxa umuntu eqelile wafaka u-10 nefane afake u-8 ziyatshengisela emaphepheni. So kuye omnye ubufakazi nje bohambelana le lokukhalakhala nje kwendlela eyenziwa ngayo ukhetho. Bona abathi ababona amaphepha akhona bathi khona ubufakazi bamanombolo bukhona obobuqeli bakhona buyabonakala nje kahle kodwa kuthi ukuthi ama-judges akhona ayafanele acubungele yabo abona ukuthi iqiniso na.
Kahle kahle bona abakufunayo abe-MDC Alliance kuyini ukuthi kuqumiswe impumela bese kukhethwa umnumzana Chamisa yini kumbe bafuna ukhetho lonke luqalwe katsha?
Yikho ebengisho ukuthi abathetha le ndaba amajaji akhona abayikhangelisa indaba kukibo ukuthi bathi bona ubuqili obukhona lobo ibuqili obenze ukuthi inombolo zamavoti ahambenala lo-Nelson Chamisa zibe lutshwane nxa inombolo zakhona zingazizakala kumaphepha akhona kumbe ama-V23 kumbe ngama-V11. I-constitutional court idale liza ukuthi onqobayo u-Nelson Chamisa sebephendulela-ke lani i-decision yezek. Abanye bengathi khona hathi inombolo khona zingathi azitshiyananga kakhulu kufanele babuyele baye kuncedisana i-runoff. So impumela zingaba zombili okwama-21 seats athi khulunywa ngu-Douglas Mondlula kana hayi lukhana ngokunye awuhambelani le-petition le-constitutional court le.
Lowo ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Ubehlaziya udaba lokuthi kambe ukukhweza kodaba lwempumela yokhetho lokho sokudala inkulumo yokuthi kambe ilizwe lingagcina selibuswa na ngumnumzana Nelson Chamisa nxa kungatholakala ubufakazi bokuthi ugatsha lwezokhetho lwe-ZEC laphosisa ekubutheleleni amavoti okungabe kwabangela ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa anqobe. Asizweni-ke ingxoxo uChris Gande we-Studio 7 ayiqhubele umnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga edale lephalamente njalo engwe-MDC Alliance.
Chris, okwakuqala kubehluli abazathonisisa leli cala likhangelela ukuthi u-Chief Justice umnumzana uLuke Malaba kanye lomsekeli wakhe u-Justice Elizabeth Gwaunza ngilawo babili sikhangelela ukuthi hayi bayabe bekhona akula ninye indlela yokuthi bengabi khona kulolo daba ikakhulu nxa kuyukuthi ibevele besemsebenzini njalo nxa mbona amboni ukuthi khona u-Chief Justice lomsekeli wakhe bangachiya udaba oluqakatheke njengalolu ukuthi lizwakale phambi kwamanye amajaji bona nxa kuyukuthi bekhona. So sikhangelele ukuthi labo ababili baya bekhona sikhangelele njalo ukuthi khona bazakhetha abanye abangu-7 phakathina kwama-judges awe-constitutional court lawo awavele ekhona ukuthi khona ibe yi-full bench of at least 9 ama-judges awe-constitutional court sibe kuzwa lolo daba.
Udaba lolu luthoniswa njani njengoba sisizwa kuthiwa kugcina kuvotwa ngabojaji bona laba kuhamba njani?
Into eyenzakalayo yikuthi nxa ojaji bethe bahlala balulalela udaba lukhulunywa omunye lomunye ujaji uyahlala phansi ethi yena ubufakazi lobu obungenileyo ubuzwa njani, ububona buyibufakazi yini obenza ukuthi isicelo esifakwe ngumamangala sithiwe lidale kumbe hathi silahle. Nxa kuthe kwaba njalo-ke omunye lomunye uyapha izizathu zakhe kokutsho ukuthi khona abaningi nxa abaningi bethe bapha umbono wabo abanye laba abalutshwana bazathiwa khona i-dissenting judgment okutsho ukuthi bazakupha ilukuzela i-judgment ehlukene nalaba abanye. So yikho okujwayele ukuthi kwenzakale isikhathi esiningi.
Manje akula kwesabela na ukubana abanye ojaji bengaba bekucele lezanu PF?
Angifuni ukuthi ngicabangele njalo ukuthi abanye ojaji bangabe bekucele lezanu PF ngoba into eyenzakalayo Chris na okwakuqala ujaji ule image yakhe naye okufuza ukuthi eyilondoloze ujaji njalo kule image yedale okufuze ukuthi eyilondolozi ngoba kusasa akulunganga ukuthi khona ujaji uthi nxa uhamba bemuda ayi ujaji vele umthetho kawazi ujaji ngujaji wamabandla wezombangazi ujaji omunye nomunye uyabe efuna ukuthi nxa ijudgment yakhe iphosakale ukuthi ijudgment yakhona ijudgment ehambelana nomthetho. So ngokubona kwami angifuni ukuthi ngitsho ukuthi bakhona ojaji abakwe-MDC Alliance kumbe njalo bakhona ojaji abakuzalupf ngifuna ukukhangelela ukuthi ngojaji bonke ngojaji abazalungisisa umthetho njalo behlubungule ubufakazi esebuyafakwa phambi kwedala bese bephuma-ke le judgment ehambelana nalobo bufakazi obuphiweyo kanye nokuthi umthetho wona ungabe usithini.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela ibhinga idale lephalamente njalo elilunga le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le ebhinga.
Yebo 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 mthwakazi omuhle, belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umkhokheli webandla le-People's Democratic Party umnumzana Dendai Biti oyisiphathamandla somanyano we-MDC Alliance utshele umthethwandaba kamantshi eHarare namhla ukuthi awulamandla okumthonisisa icala alitheswayo ngoba kufanele abe seZambia lapho owayedinga khona ubuphepheli. Umnumzana Biti wetheswa icala lokutshotshozela uDlakela ngemva kokhetho kanye lokumemezela impumela yokhetho inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission ingakakwenzi lokho.
Some Zambian authorities then abducted him in connivance with the Zimbabwean authorities and
iziphathamandla zikahulumente weZambia zavumelana nomunye wazo weZimbabwe ukubuyisela umnumzana Dendai Biti eZimbabwe ngokungekho emthethweni. Ngalokho akufanelanga abe kuleli lizwe kumbe amiswe phambi kwalo mthethwandaba. Kufanele abe selizweni leZambia lona elingalandelanga umthetho wamazwe womhlaba ngokumxotsha.
Iqwetha lakhe umnumzana Alec Mochare Hama ugcizelela amazwi kamnumzana Biti.
The next step is that the state wants to lead evidence to rebut what you are saying. So they say they are going to call the investigating officer on the...
Umthethwandaba uthi uzadingisisa ngalolu daba ukwenzela ukuthi ubekwazi ukuthi ngempela umnumzana Dendai Biti awufanelwanga athonisiswe emthethwandaba weZimbabwe.
Biti's case or it agrees with him that it has no power to determine his case.
Umnumzana Mchate Hama uthi bazaphindela imthethwandaba kamantshi ngolwesithathu kuviki ezayo bezokuzwa ukuthi wamukela njani amazwi kamnumzana Biti. Umnumzana Biti wabalekela kwele Zambia ukuyadinga ubuphepheli esithi wesabela impilo yakhe ngoba kulabantu abadubule emoteni yakhe labazame ukumthumba. Ngakwelinye icele, igqwetha umnumzana Ngqobizitha Mlilo owayehambe lomnumzana Biti eZambia utshele Studio 7 ukuthi ukhululiwe ngesibambiso sebheyili ngumthethwandaba kamantshi eCaroy. Labanye bakhe ababalisa umnumzana Clever Ramba Naphasi lomnumzana Tawanda Blessing. Abathathu laba betheswa icala lokwephula imithetho ephathelane lokuchapha umngcele welizwe ngokungekho emthethweni. Umongameli Emerson Mnangagwa usanda ukuthi nguye owabangela ukuthi umnumzana Biti akhululwe emthethwandaba. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk lamhlanje lapho esiyabe sikhangela ukuthi kukhwezwa kodaba lokuphikisa impumela yokhetho lokudinga umongameli okwenziwe ngamagqwetha kamnumzana Nelson Chamisa okhokhela umanyano we-MDC Alliance. kuzamisa nawo ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa lokunye nje okuphathelane lalolu daba. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukufuthelana lokho kuqhubekela phambili phakathi kwahulumende we-Ethiopia labasesigabeni se-Somali labo abebutho bamacele omabili abalisane kwafa abantu phose abangamachumi amathathu. Ukubalwa njalo kwamavoti okhetho olwenziwe ngokwenkwezi kwele-Iraq kuveze ukuba uMaqtada al-Sadr unqobile kulolu khetho. Idale lephalamende linqume ukuba amavoti aphindwe ukubalwa ngoba kuphume ubufakazi obukhomba ukuthi kube lokuqinibezela kulokhetho okwenze impumela yalo ingemukeleki.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Abantu beZimbabwe basanda kuvota ukhetho lokudinga umongameli omutsha. IZimbabwe Electoral Commission ithi obebambe isikhundla lesi umnumzana Emmerson Mnangagwa nguye onqobe ukhetho lolu. Kodwa ke abaphikisayo bathi kabavumelani lempumela yokhetho lolu. Ukhetho lolu belukhangelelwe ukuthi luzalethela ilizwe leZimbabwe ingqubela phambili kulandela ukugugudeka komnotho okubangelwa nguhulumende wehluleka ubusa ngemfanelo. Baningi okumangalisayo abantu abavote kukhetho lolu becabanga ukuthi impilo yabo izakuqhuka. Ababehlolisisa ukhetho lolu bathi kwakulokuthula okumangalisayo ngesikhathi sokuvota. Bathi konke lokhu waphela kulandela ukhetho ngoba amasotsha lamapholisa adubula abantu ababengelacala. Abanye babetshengisela eHarare besola ukuphuza kokwethulwa kwempumela yokhetho lukamongameli. Ilizwe leMelika likhalela imuli zalabo abafa kusenzakalo lesi njalo lithi inkokheli yebandla elibusayo kanye lephikisayo kumele isebenze ndawonye ukwenzela ukuthi kube lokuthula kweleZimbabwe. Uheda Nwethi isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department uthi bayamukela okukhulunywa yiZimbabwe Electoral Commission ethi izaveza ukuthi ukhetho lolu lwaqhutshwa njani. Uthi ilizwe leMelika lizahlolisisa lokwethulwa yilabo ababekhangele ukuqhutshwa kokhetho lolu. Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe leMelika.
Le Studio 7 sakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ukulaba abengekho eZimbabwe lakho kubuya ebulenjini www.studio7news.com lidinge lapho kubhale live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 0012026172077 ukuze lani likhulume kulolu hlelo lapho lamhla siyabe sicubungula udaba lokukhwezwa kokuphikiswa kwempumela yokhetho edalele Constitutional Court ngumanyano we-MTC Alliance.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 pm kusiya ku-5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Kwezemidlalo lamhlanje, inkokheli yeqembu lomdlalo wenguqu elebulawayo sithi ithi ophethe isikhundla sokuba ngumqeqeshi ubeka ithemba Ndlovu kuzamela asize leli qembu lingagunyulwa esigabeni se-Premier Soccer League ukuze awuphiwe lomsebenzi. Intathe yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umthunzisela weqembu lebulawayo City uJerry Banda utshele intathelo zindaba ukuba kusemandleni kaNdlovu ukuba uphiwe umsebenzi wokuqeqesha iqembu leli. Uhle ube ngowakhe njalo lokhu angakwenza ngokuhlenga iqembu leli engozini yokubuyela liyedlala kusigaba seDivision 1.
Umqeqeshi vele ubevele khona etimini. Now he's facing music quite yedwa. If they win, umsebenzi wabo futhi uzaba ukhona. So they actually know ukuthi umsebenzi wabo wakhe is secured by winning games and ukuthi bonke team isale kuPremier. CV yakhe yes, it is good, but ama results must also go along with the CV yakhe. So thina we're saying ukuthi beke do your best, keep us in the league, umsebenzi wakho ukhona.
Ubekuthemba Ndlovu uphiwe umlando wokuhlenga iqembu lebulawayo City ngemva kokuxotshwa umsebenzi kukaAmin Somapiri laye wayevele ethethe isikhundla lesi kuDarlington Dodo onguye waqala leqembu ekuqaleni kwalo nyaka. Kule mpela viki iqembu lebulawayo City lona elihlezi endaweni yesithathu nxa usuka emsileni wengalane yemiklomelo libhekane lo mdlalo onzima lapho elizadibana khona leli FC Platinum enkundleni yePapa Fields kusasa ngomgqibelo. Imidlalo yamaviki angamashumi amabili lanye iqale namhla esigodlweni iHarare lapho iqembu leHarare City elibe ngojikelo bhanqa 1-1 lele Mutare City Rovers. Kweminye imidlalo yakusasa ngomgqibelo iqembu leChapungu lizemukela iqembu leBulawayo Chiefs ngase-Ascot. Iqembu leCape United lizadibana lele Black Rhinos ngaseRufaro. Iqembu leZPC Caribe lizancikinana lele Triangle ngasenyamunga. Kuthi elengeze Platinum Stars lizadlale lele Nikrut ngaseBaobab. Ngensonto iqembu leYata lizemukela lele Rentals enkundleni iRufaro. Iqembu leShapane Mind lizadlale lele Chicken in Emaclass kuthi umdlalo obekumele ube phakathi kweqembu leHighlanders leDynamo enkundleni eBapa Fields odluliselwe phambili. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, in a morning coming.
Namhla kuhlelo Woza Friday, sileqembo elicula umdumo wesiqathamiya ele uZambezi Arts. Likhokhela umculi olodumo uLucky Moyo. UEzra Chisa Sibanda weStudio 7 usethulela lolu daba.
Emazweni amaningi angaphetheya, leli qembu laziwa kakhulu njengeqembu eligida imigido yendulo njalo licula ingoma zomdabuko, liphakamisa namasiko esintu. Amazwi abo ayahlabusa njalo bagida mnandi, bona-ke bamelwe ngubani kulolu hlelo.
Ibizo nguLucky Moyo, ijaha lasesikhalangeni ePlumtree endaweni yaseNgwana, lapho kuvela khona amajaha njengabo Socha Moyo, oTaurai Chareba, oFuture Ndebele, oSinini Ngwenya, bonke nje abangamaculi bamaqembu ayehlukeneyo.
Iqembu leUZambezi Arts labunjelwa kwelengilandi ngamalunga amaqembu athiyeneyo asuka kwamanye amaqembu afana leBlack and Follows, iBlack Spear, lamanye amaqembu amaninginingi athiyeneyo eZimbabwe, njalo baphambili ngomculo wabo wesicathamiya.
Sihlabela nje izingoma zaseZimbabwe ezesintwini, izingoma ezinye ezingathi ngezomdabu ongiyamazi ubaba ongwalongwalo Machobana, kodwa siyabhala nje ezinye izingoma zethu. Sihlabela kaningi emitshadweni lasemidlalweni ehlukeneyo, kaningi sijayele ukuncedisa nje kuma-fundraising.
Zuhlelo lwabantu woza woza Friday sile uZambezi Arts beculela ingoma zomdabuko. Ingoma zabo zimumethe imiko njalo ziyafundisa, nangumnumzana Moyo efakaza.
ngoma lezi ngezikhuluma ngezinto ezihlukeneyo ezine zikhuluma ngathi kungamasiko nje kuzokuba le ngoma ezinye ezemichado ikakhulu zeba siko nasithandwa sami yakuthanda sithando sami omuhle kuzokuba lezinye ingoma kaningi ngezikhuluma nje kwesikhathi ngezinto ezinjenge siko na imvelo izinyamazana lakho konke esila yakho kathezo
Lona ke leliqembu selisikhathi labunda njalo lisebenza kakhulu kuze kazi le Europe laseMelika liculela abantu abanengi libonisa lemgido yesintu
iculo yakhula iqembu liyakhula kodwa ke iqembu nje elijalo ukusihlabelela nje ukukholisa silo qembu elikuthola njani elithola kungumsebenzi onzima ukuhlabela siyafisa ukuthi wena sifundisane labantu abalapha e-England ikakhulu amasiko ethu lapho sifunda abo ngoba sithola khulu ukuthi kona umculo ngenye yezinto esingazisebenzisa ukuthi wena abantu bazwanane bazwisisane njalo bafunde ikakhulu ngamasiko langemvela phi yabo siyabonga
Zambezi athi liqembu eselidume kakhulu kulele njalo lithandwa kakhulu ngabamhlophe bethanda lezambatho abazigqoka becula kanye lamabhetshu phela ngoba bengajayelanga ukubona abantu begqoke isintu ngithi wozahaha kuza Friday bangani mami libe nempelaviki enhle njalo enokuthula igama lami ngu-Ezra Jesus Bani
lezambeze arts liholwa ngulucky moyo uhlelo woza Friday ebesilethulelwa ngu-Ezra Jesus Bani we-studio 7 ngesikhangele ebezikhokhela umkhokheli we-MDC Alliance usekhwezile udaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho e-constitutional court isiphathamandla somanyano ye-MDC Alliance umnumzana Tendai BT umiswa phambi komthethwandaba lamuhla olivalelisayo ngusithandekile mhla
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.